Yes, Rwanda ba kuhlelo lapho ke esiphoka khona lezizalo zeZimbabwe esihlala kule Melika. Lamhlanje silo mnumzana Mandla Mkhwananzi. Mkhwananzi kunjani?
Hayi, siyaphila, sithobele njani? Khona ngapha Washington.
Hayi, siphila kakhulu, uhlala ngapha khona.
Mina ngise Indiana, please, Indiana in the Midwest. Kuzo laba Chicago ya.
Yeah, kunjani khona?
Eh, ngiyaqanda kulezi insuku. Ngiyaqanda kodwa hey, siyagijima nje, sigijima ngemsebenzi.
Yeah, kunjalo. So singathi lapha wabuya nini vele kule Melika?
Yeah, lapha ngifike ngo 2000, exactly the same time at this, my 2000 year, 18 years ago.
Singathi uhlala lapha eMelika kunjani?
Hayi, sesihlezi, sesiyakhile, sesilabantwana. Sokusekhaya, home away from home here.
Mm-hmm. Singathi lapha-ke ubaba uMkhwananzi wenzani?
Hayi, lapha ngiyasebenza lapha. Ngiyasebenza, futhi ngisebenza kwezemidlalo, kweze soccer. Ngiyaqeqetsha abantwana besikolo imidlalo ibhola, phinde ngibe nginompembe njalo.
Yes, singathi ke uyayishaya impembe esibuloko zwayo. Awuyiginyi impembe nxa ungabona ukuthi.
Hayi, sengikwenze sengile 11 years now.
Yes,
ngiyathola sibili sicoco lapha within the state.
Yes, ngathi lapha vele nxa sikhangela inguqu, yayingani ayivamanga kangako wena indawo wenza khonokho okwenguqu?
Hayi, ngaqalisa sidlala nje, sisadlala njengamadoda abangane nxa sasigojisile. Kodwa ngasembona ukuthi kulamathuba, ngabuza lami bangitshela ukuthi umuntu angayenza amasenti bejani. Sengiphakathi lami, sengiphakathi. Inguqu lapha inkulu, you know, it's underrated, inkulu kakhulu.
Kodwa kuyadlisa yini?
Hayi, kuyadlisa sibili. Kubakhona abafowethu la abalutshwana asebengenile sibili, hayi.
Yes.
Uyabuya lesinkwa ye.
Yes, uyabona kulabo biya labanye abantu.
Yeah.
Nxa sukhangeleke sesikhangela impilo nje, kodwa kuyaphileka yini mzala?
Hayi, kuyaphileka sibili. Hayi, impilo kuyaphileka. Kodwa ukuthi nje sebesikhangele ekhaya ukuthi kuzalunga yini.
Mhm. Kodwa ke nxa sikhangela lapha phela kulujalo kwenziwa lokhetho, into ezinjalo. Nxa usukhangela ukhetho lwangikhona luqhutshwa kuhle kumbe luqhutshwa ngendlela engasiyo?
Hayi, ukhetho luqhutshwa kuhle lanxa kulokukhonana ezindaweni lapha lalaphayana, kodwa jikelele akukhanya kuqhutshwa kuhle sibili.
Sigqibe khonapho ke sibe sifuna ukwazi ukuthi kambe uMkhwananzi ulabantwana ulemuli umenjani ba?
Ye, ngilasabantwana abathathu. Lo nkosikazi, unkosikazi wami ngalapho. So labantwana oqala ule 11 uThemba, owesibili Ayanda ule 9, uNandi ule 6. Ngiyahamba laba ekhaya ngo-2016. Bakhulisa kakhulu ukudlala ebhuqwini. Bazibhuca kakhulu, bakhulisa kakhulu, badakula ndawo njengeZimbabwe.
Babona le nkomo ukuthi ugcako luvela ngaphi?
Hawu, konke kwenza imikhuba hawu.
Yes, hayi. Baba uMkhwananzi, sibongile kakhulu ukuthi sibe lawe lamhlanje.
Hambongile kaDube, thank you very much.
Yeah, ungadinwa kusasa.